ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Wolambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2020 uKeeps Dube. Endaweni zethu lamhlanje, umsekeli kasibalukhulu weUnited Nations uNkosazana Amina Mohamed wele Zimbabwe.
Ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale. Kuhle ukuthi iprocess le iyenzakale eZimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs.
Sokubunjwe amakomiti okuxoxisana ngombhuqazwe weGugurawundi.
Amakomiti asefonile ukuthi akakhangele lolu daba sidinga indlela yokuya phambili.
Abantu badlana ingqondo ngokutshengisela emgwaqweni okuzayenziwa libandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Inhloso yamaprocesi la ngeyokuthi wavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Nelson Chamisa yilesilulisayo.
Kuqhubekela phambili ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani Dam okulakho ukunqabela ukuswelakala kwamanzi kwezinye indawo eMathebelelendi.
Yebo, baba kufaka imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphelele liyaphela ngo-2021. Bani ubone ukuthi athi imiduri lona suku 8 meters.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Umsebekeli kasibalikhulu weUnited Nations uNkosikazi Amina Mohamed ukwele Zimbabwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uNkosazana Mohamed ukhangelelwe ukuthi uzangena umhlangano owe-African Regional Forum on Sustainable Development oqala kusasa. UNkosazana Mohamed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo. Kuzabe kulomhlangano obizwa ngokuthi yi-Regional Coordination Mechanism for Africa okhuthaza ukuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum. Sizalethulela okunengi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. UJustice Selonare, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission, uthi sebebumbe amakomiti okuxoxisana ngombhuqazwe weGugurawundi okuzabe kulezinduna abamele inhlanganiso ezizimele zodwa labantu abalezihlobo ezabulawa eMathebeleland lenkabazwe kusukisela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Uthi bamisa ukugebha amangcwaba abantu ababulawa eGugurawundi ngenxa yokuthi kwakumele kusetshenziswe ezinye iziqondiso zomthetho welizwe leZimbabwe. Kulamathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi eCrossdete abagejwa inhlanganiso ezimele yodwa ibambisana lekhomishini le kodwa kwamiswa kwezinye indawo uZulu esejinga okumangalisayo esithi uhulumende ufuna ukuvala ukuthi abantu babulawa yiGugurawundi. Okwamanje inhlanganiso yeMathebeleland Collective layo idla amalahle isithi umnangagwa uyehluleka ukulungisa udaba lweGugurawundi. UNare uthi abantu sebezaxoxisana mgceke ngombhuqazwe weGugurawundi.
Ngeveki iphelileyo bengikobulawayo khuluma ngayo nabindaba. Umongameli welizwe wabuya ke waxoxisana labantu. Labantu basheze ukuthi hayi, lokhu sibona ngathi kungahamba ngendlela enje, lokhu kungahamba ngendlela enje. Amakomiti asefonile ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Siyabona ukuthi lake laqalisa ukuthi kugejwe amangcwaba amabili eCross Date Service, yakukhumbula lokho. Kodwa kwagcina kuphelele emoyeni, kuyini okwenzakalayo njalo liyaqhubekela njani phambili ngodaba lolu?
Ye, phambi kwami ngilogwalo olutshengisa ukuthi kuxoxiswane ngakho lokho. Abantu babekulindeleke ukuthi wenza ama burials, ama exhumations. Usekukhanya ukuthi mhlawumbe sathi sikwenza lokho singakaqedisisi ukuthi umthetho uthini. Lakho sifaka amaphepha kulaba abaphethe izigaba endaweni ezithize ezinjengamakhosi ukuthi hhayi kuvele kuhamba kanje. Sesiza kwenza sikhuluma ngakho namhlanje emhlanganweni lamakhomishinali ukuthi indlela efaneleyo yikuthi siyekhulumisana lezinduna, kukhulunyiswane nama-stakeholders anjengama-civil society, sikhulumisane nabantu ababe-affected ukuze uhambe kakuhle, sikhulumisane nalaba abangasiphathisa kuleli hlelo le-exhumation. Lo mthetho siwudingisise ukuthi ongasiphathisa yikuphi.
UJustice Selonare umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission sixoxe laye ekobulawayo. Kulabanye abantu abasekela okufisa ukwenziwa libandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa elithi abalandeli balo bazathengisela emgoqweni kungacelwanga imvumo emapholiseni njengoba bevinjwa sonke isikhathi bengazama ukwenza lokhu, kodwa kulabanye njalo abangakusekeliyo lokhu. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abasekela ibandla leli bathi ukutshengisela okungekho emthethweni yikho okungaletha inguquko kwezombusazwe ezokhetho lokunye abafisa kwenziwe eZimbabwe ukuze kube lohulumende kaZulu lentuthuko. UPasho Raphael Sibanda okuhlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uthi kunenge abafuna kwenziwe.
Inhloso yamaprotesti la ngeyokuthi wavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu oluka president Nelson Chamisa yilesululisayo, yinhloso yangikhona yona leyo. Ama-protest lawo anthandabuzi kangicabangeli, ngiyakwazi ukuthi inhloso yangikhona izabonakala, njalo ngiyakwazi ukuthi okuyikho esifuna ukuthi siku kuphumelele kube yimpumela kuzayenzakala.
Kuthi bakulindele konke okuzakwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bengatshengisela emigwaqweni.
Sonke siyazi ukuthi uhulumende wethu akafuni ukuphiswa. Uhulumende wethu ugxozela indende, gxozela igazi ukuthi abulala abantu. Abantu kabasesabi lutho, abantu vele eZimbabwe kudala safa. So okungasikufa yikwini, ngoba sinje sifa sihamba, akula msebenzi, akula magetsi, akula manzi.
Kodwa isakhamuzi seKhambuzuma uMnumzana Collins Ncube uthi ibandla le-MDC lidlala kubi ngoba abantu balakho ukukhahlanyezwa ngamapholisa ensitha awe Central Intelligence Organization lamasosha.
Boni ngani usikhulumende akakho ku stage sokuthi engazwisisa ukuthi abantu ke are free to demonstrate, betshengisele, bekhulumisane la besend ama message abo kukhulumende ukuthi izinto azimanga kuhle. Kodwa ngombono wami ama protest lawa ambona ukuthi angaguqula inkathazo esihlangana lazo kuzo umkhonomi.
Uncube uthi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba kuphume okubambekayo phezulu kokutshengisela emigwaqweni.
Kaningi-ningi into zakhona zitshintsha zihle zibe politically, kugcine sokulo ukudlwangulwa kwabantu. Njengoba sikhuluma nje kula bantu ama-youth leaders awe-MDC asebotshiwe already, ama-charges angikhona akaziwa. So kutho ukuthi uhulumende uzabe sebenzisa i-force.
Kulabanye abasekela ukutshengisela emigwaqweni okungekho emthethweni.
Siyakwazi mhlophe ukuthi uhulumende akazi uzayenza noma yini ayejwayele ukwenza, ukuthi sesabe achaye ajike amathiyegasi athini, kodwa sizaprotesta kuphela.
Usibindi ufisa ukuthi abantu abaningi basekele ibandla le-MDC esithi ukutshengisela emigwaqweni kulakho ukuguqula indlela ilizwe elibuswa ngayo.
Protest asiyekeli. Siyazi ukuthi abanye abantu bazosalela bazoshiyeka ezindlini zabo besesaba. Labo hayi, siyaku-understand lokhu.
Osakhulayo uTrevor Vimbelela kavumelani lalokhu.
Kuzakwanisa nje ukuthi kufake iZimbabwe on the international map ngendaba yokuthi amalungelo abantu asoze atholakale. Amalungelo abantu uhulumeni akasoze awahloniphi, ngoba abasoze bakhona ukuthi babanike imvumo yokuthi bakwanise ukuthi bayenze lawa ama-demonstrations. Nxa bebanikile imvumo ngibona bezaba gcwalisela amapolisa kuma protest abo la kuma demonstrations abo.
Umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kasikafiki isikhathi sokuthi uZulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bakhulume ngalizwi linye baveze ukukhuluma kwabo ngombuso kaMnangagwa.
From a political theory mina ngiyazi ekuthiwa kumele kube le shock incident, kumele kube le something eyenzakalayo eyenza ukuthi international community ibe le interest ezintweni ezenzakala eZimbabwe. Awukabi le shock yikho libona abantu lokhu besazihlalele bezihambele emsebenzini lanxa bengaholi.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uhle wakubeka sobala ukuba amapholisa kasoze abukele abalandeli bebandla le-MDC besenza santando emigwaqweni, uthi bazajeziswa abantu abephula umthetho. Abezomvikela badubula abantu abambalwa nyakenye langomnyaka ka-2018 kulandela ukutshengisela kwabantu emigwaqweni ababekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota mahlayana, njalo langokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Nginele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsebenzi wokwakha idamu elikhulu eGwayihlangane Dam esabelweni seMathabeleni North usukubekela phambili, njalo leli damu likhangelwe ukuphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. U-Ezra Chiza Sibanda usethulela lolo daba.
IGwayihlangane Dam kubikwa ukuthi ingalethela idorobho lakobulawayo lezinye izigaba zeMathabeleni inguquko emangalisayo. Urhulumente wabamhlophe wawungacabanga ukwakha idamu leli, kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impi yenkululeko abagoqela umoya uDumisa Dabenga babefuna kwakhiwe idamu leli njalo kufakwe impompi zokukha amanzi ziwaletha kobulawayo. Urhulumente kamoya uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudonsa amanzi emfuleni uZambezi, urhulumente wasecela uncediswa lilizwe lakwele-China ukuba kwakhiwe idamu leli. Okwamanje sokunethemba lokuthi iGwayihlangane Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzenzakala lokhu na? Umphathi ntambo ubona ngezentuthuko wesabelweni seMathabeleni North, umnumzana Richard Moyo, uthi sokunethemba elikhulu njalo abantu bebekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo kobulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi eMathabeleni North. Njibani ubonile sike lahamba lapho sabone lokhuzene eGwayihlangane Dam. And iGwayihlangane Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphelele, liyaphela ngo-2021. Wanu bona ukuthi athi imduli lona suku 80 meters and umduli lona uya ku 72 meters and iminyaka lo siyaphela Elizabeth seliku 28 meters idemo le.
Izakamuzi zalomhlubo lwemandebeleni zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kuningi okwenzakala esabelweni seMathabeleni North.
Kuyakhiwa njalo ubona umgwaqo osuka kobulawayo usiyenkayi. Kade singa usuka usuya kobulawayo usiyenkayi uhamba more than 5 hours. But umgwaqo wangasulungisiwe usuhamba 1 hour yabe usuyenkayi.
Umoyo uthi usebenza kahle nabantu. Oyiko kwenza uba kube lentuthuko esabelweni sakhe.
Kuka ufuna nxa ukhona ungenile la uphi umsebenzi umongameli kumbe ngugovernment. Kufuze ulandelele izinto ezikuze zihambe ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimela. But inkalakatha ukuthi ulandelele ndithime ngilayo eMathabeleni North happy ngoba basebenza konke sikhuluma nge-one voice. Amaningi ama-projects akuma districts, kuma councils ngoba bale mali devolution abayithiwe wonke ama rural district councils batholile izimali ze devolution.
Kodwa abanye abantu abanathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umoya uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu beMathi North ukuthi umsebenzi esiwuphiwe nguhulumende sisonke le team yami engilayo eMathi North kusiyafika 5 years esiphiwe nguhulumende ukuthi siyisebenze sabe sikhathana. Ngoba kade sibonile kuyakhiwa amahofisi elupane sikulungiselela ukusuka lapha kobulawayo siyesebenzela eduzane labantu ze-development zethu ezikhona ukuze abantu bengahambima ngemide besiza kobulawayo ebesilande eduzane elupane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulomhlubulo ngoba abantu bokuza yiba bazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube weMzola.
Yes, siyayibona imisebenzi kamoyo, kodwa siyakwazi ukuthi abantu beMpumalanga yiba bazagcina begcwala kudamu leGwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaproject, thina sivalelwa ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashona le.
Unkosazana nathubekile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamulele.
Uminista lo umoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idamu lemgwaqo elungiswayo iyaphutsha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwacatshwa ngomnyaka 1912. Uhulumende wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yemathelini Zambezi Water Project. Kodwa kwaselakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucomozelwa amanzi edamu likagwayi leShangane. Kungakhani ukuthi kuzenziwani ngohlelo lweZambezi Water Project ngokuya kwesikhathi. Imele Sito 7, ngisekwayi, igabra ngeza Chiswa Sibara. Direct from Washington, the voice of
America, the VOA. Sike sikhangele esiphathelane lokwamanye amazwe ngamafutshane. Kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha lamachumi phose angamahlanu 648 ababanjwa umkhuhlane we-coronavirus kwele China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe le-South Korea lisithi lalo selilabantu abaningi kakhulu ababanjwa umkhuhlane lo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abayi 2,442 kwele China. Umnumzana Bernie Sanders unqobe umnumzana Joe Biden labanye kukhetho lwezakhamizi kulama caucuses eNevada olwenziwe izolo. UBiden uthi ukhangelele ukuthi uza kwenza ngcono ukhetho lolu lokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ngolwezi lonyaka. Sike singene kwezamasiko.
Senganamasiko wesenzi omandla lo baba mkhulu babe lobola usenzi.
Lingalithola njani izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba ezithiyeneyo? Namhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silomama uSithembile Siqhoza Ndebele. Waziwa ngokuthi zingizwani izinja imbongi kwele Zimbabwe. Sawamukela kuhlelo mama.
Sanibonani babuduke.
Ye, linjani mama?
Siyaphila sathalani.
Ye, uyimbongi sibili waqhaza nini ukuba imbongi?
Sase primary school. Ngangani ngikhuphuka kakhulu sengise secondary ngu form 1. Ngadonsa eminda ngaphuma phambili ngabuya eMatopo district ngaphuma phambili ngazophelela lapha e-trade fair koBulawayo ngu form 1 1987.
Siyakuzwa kakhulu. So okwenza ukuthi ube imbongi kuyini?
Ukuthi ngiyathanda ulimi lesiNdebele. Ebumbongini lapha kumbe kunkonzo lapha mawubhala izinkonzo usuka ubhala ngolimi olujiyileyo hayi ulimi oluphephukayo. So ngithakazelela ukuthi iinkonzo zami zifunde ngabantwana besikolo ukuze bethole ulimi lapho.
Ye, sizwa njalo kuthiwa-ke kula bantu abafuna ukunika isicoco esenama akusiyela ngalokho.
Kuthiwa yi-National Art Marriage Awards inama. Lapho esathumela khona izinkonzo zethu abaloba izingwalo labo kungabalobayo. Mina-ke ngathumela inkonzo ethi Vuma Ngikhule Lami. Yikho ikhethiwe le inkonzo. Khanya laphana kwizinkonzo sikhethwe saba yi-3 so kuzafuneka ingqungquthela yakhona.
Akuyitshaya inkonzo yakho ngamafutshane sibili siza utitile.
Nanku umgwanga ufuna ukungigangela. Ngesiso esikhulu esigcwele umoya. Bahleka ngawobusa umhlathe elumile. Bazenza umahlomlela abangabahlanguli. Zimpisi ingozi amabalabala. Suke kuseni banixhegundlini Vuma Ngikhule Lami.
Ulapho jangala.
Umntwana wesikolo lapho seqondane lo mdala lo othanda ukuzimisanisa labantwana. So abadala laba basiqonisile abantwana bethu besezikolweni. Namhlanje uhlangane nomntwana ongayivumiyo le ndaba yakhe. Uyamtshela kokuthi ha nangumuntu omdala uyaganga umuntu omdala lo uthi kabaleke endleleni yakhe yena injani yesikolo kamvumela khule.
Ye, valisa-ke ngamafutshane mama.
Hayi, lisale kahle balaleli, siyabonga. Ngicela lisifotele kumanama awards. Kufuneka umuntu oyedwa kathesi vote ku 00263 71 857 5690 the people's choice. Kubo bonke ababa bekhethiwe kuyabuya kutholakala isicoco somunye othandwa ngabantu.
Iphinde njalo nombolo
00263 718 57 5690. uthumela ibizo lami ukuthi sithembile sikhoza ndebele singuzwana izinja uthumela nge-WhatsApp kuyona le namba enguthewa.
Ye, qedisa ke inkondlo yakho khonapho.
Yisiqoqodo ingqondo tu manje mina ngisanqondo isiqoqodo ngahlala nalo ngqondo engqondo. Khuzani mgatha egcozela ithambo lezinyana indenda igcozela iqathala nengane angisabani umhluzi yahubula ihahabela ngitsho lo mthipha nenhlonabali imbala uhubhu hubhu iphondo likabhejani zintwala ekhanda ingamunyisa uthi yathithika ngamalanda afuna imikhaza.
Ake siyabonga kakhulu ke Sikhoza lo-ke ngumama uSithembile Sikhoza Ndebele uzinja zingizwani ungathinelwa kusasa ngoba sikufisela inhlanhla.
Siyabonga. Ngibe lathi ngomgqibelo mhla ka-29.
Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wamanje ke sesingena kwezabatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 tsakaza muhle zimpapo muhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development ophathelwa elizweni namhla kuhlelo sixoxa lo Thando Gwenji owenhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust. Thando ngiyakwamukela kuhlelo nantu udaba esilalo namhla kuhlelo umsekeli kaSiba sikhulu we-United Nations unkosazana Amina Mohamed yena usefikele kweZimbabwe ukhangela ukuthi uzangena umhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development okuqala kusasa unkosazana Mohamed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthukuthukiswa kwemnotho welizwe leZimbabwe ukubona njani lokho.
Ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale and kuhle ukuthi iprocess le iyanzakale Zimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs ukuthi 2030 yasifike lakhathesi and kodwa kulutshwane bese sikwenzile ngama-SDGs. So ukuthi yona leyi iprocess ikhona lapha eZimbabwe kumalanga amalutshwane alandelayo kusho ukuthi lathi kungasinika intshukuntshu yokuthi sizame ukwenza something and sikwenza something sizama ukubambisana njengawo wonke ama-stakeholders ahlangene kuley imithini.
Kuzabe kulo mhlangano obizwa ngokuthi yi-regional coordination mechanism for Africa okuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum kunceda ngani lokho?
Uncedo lwakhona sisazolubona ukuthi kungaba lakho ukuxoxisana lokhu then kube sokuphumana ngoba ensukwini ezedluleyo kumahlandla adluleyo amaningi sekuhlangwana kuxoxwe kodwa kungalalutho olwenziwayo kungala labontanga abangikhona ukuthi baxoxe labayibo abaphethe amandla ukuthi balethe utshintshi. So mbona ngani njengoba lo nyaka belethe ontanga ontanga labo bazakwazi ukuzimelela ukwenzela ukuthi kungaxoxwa uqede kuba khona okwenziwayo ukuthi i-participation yangkhona ingaphombi ukuba i-participation yokuthi sibuyile saxoxwa but kube le something on the ground.
Awungitsheleke Thando, ubona ngani abatsha bayaphatheka na kwezentuthuko?
Ngokubona kwami abatsha bayazama kakhulu ukuphatheka kwezentuthuko, bezama ukuphatheka kodwa kulama-barriers amaningi ekuphathekeni kwabo. Abontanga abakho nxa sokufika etafuleni eliyiwolenza ama-decisions okuthi imali iye lapha lalapha ukuthi lobo ungazama on the ground ukwenza something njengomuntu omncane uyazama kodwa kulalapho ozaphelela khona ngoba njengoba siwazi umhlaba lamuhla xa ungela mali you can only do as much.
Umbuzo wami wokugcina Thando, ngaphandle kwemali kukhona okunye na okungenza abatsha abaningi baphatheke kwezentuthuko?
Ye, okungenza abatsha abaningi ukuthi baphatheke kwezentuthuko yukuthi labo babe khona lapho kwenziwa khona ama-decisions ezentuthuko ngoba kunzima kakhulu ukuthuthukisa isizwe uyenze ama-programs adingekho ngesikhathi kuxoxwa ngawo kusenziwa ama-decisions okuthi ama-programs akhona bekhona.
Hayi, sikuzwile Thando Gwenji, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Ngibongile lami futhi ngayiphisaleya.
Hayi, mthakazo omuhle limzwile unkosazana Thando Gwenji wenhlanganiso Youth for Innovation Trust. Siqiba lapho uhlelo lwabatsha, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo C-Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BigMyke3 yoni username yami. Kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Tsakaza muhle. Bye bye.
Sikusingena ke kwezokholo lesiKristu silontungamele Nkomo.
Loku isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, njalo ngiyathokoza ukuba phakathi kohlelo lwethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna ukubala umbhalo ozaletha ukukhuthaza kithi thina njengabazalwane beZimbabwe, lesidalwa zalapha eZimbabwe. Ngikhangele u-Ezekiel 37, kuyindaba eyaziwa ngabantu abaningi ethi yona isihotsha samathambo omileyo. U-Ezekiel uyakhuluma lapho uhlangana loNkulunkulu akhulumisana laye, emtshengisa isihotsha esasigcwele amathambo awomileyo. Ngizabala kuvesi ka-3:37, yathi kimi, ndodana yomuntu, kambe amathambo la angaphila yini? Ngaphendula ngathi, Nkosi Jehova, nguwe owaziyo. Yathi sithi kimi futhi, profeta kula mathambo uthi kiwo, lina mathambo omilweyo, zwanini ilizwi leNkosi. INkosi uJehova ithi kula mathambo omileyo, khangelani, ngizangenisa umoya kini liphile. Ngizabeka imsipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, ngilifake isigogo, ngilifake umoya liphile, lizakwazi ukuthi ngiyinkosi. Ngase ngiprofeta njengokulaya kwami, kwathi ngisaprofeta khangela kwaba khona umsindo lokukhehlezela, amathambo abuthana ndawonye, intambo laba sentanyeni labo. Ngabona khangelani ke imsipha kiyo lenyama yahluma phezu kwawo, lesigogo sawembeswa kodwa kwakungela moya kiyo. Yasisithi kimi inkosi, profeta emoyeni, profeta ndodana yomuntu uthi emoyeni, inkosi uJehova ithi, woza moya uvele endaweni zonke uphefumulele kulaba ababuleweyo ukuze baphile. Nxa ngikhangela isimo sethu lapha eZimbabwe, sinjengamathambo lawa asewomile. Abantu abaningi ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje bayaphuthuma indawo yonke, badinga impuphu, abanye njalo ngabadinga amafutha ezimota, abanye njalo ngabamileyo bemelela isinkwa ukuthi basithole, abanye ngabalele njalo amalanga amaningi umuntu engadlanga ngenxa yokuthi akula ukudla lapha ekhaya. Nxa kunjalo sikukhangele, kulula ukuthi sizitshele ukuthi thina isimo sethu asoze sitshintshe. Sizitshele ukuthi yisi simo sethu sokumele sizimisele ngaso. Sizitshele ukuthi thina njengamathambo lawa esewomile, engalanyama, evele kungasela lutho. Nxa kukhangele nje, wawungazibuza njengo-Ezekiel ukuthi Nkosi, kambe amathambo lawa angaphila na? Kodwa sinanzelela lapho ukuthi u-Ezekiel ngenxa yokuthi uNkulunkulu waba phakathi kwento leyo, sibona ukuthi isimanga senzakala. Inyama yaba khona phezu kwamathambo, amathambo lana aqalisa ukuba ngabantu, wagcine ethandaza njalo ukuthi kuphefumulele umphefumulo kuwe, kwaba ngabantu asebephila. Ungabe usunjengamathambo la abona u-Ezekiel ukuthi uzitshele ukuthi kambe siyinto leyo ingaphila, kambe siyilizwe leli lingaphila? Kodwa uNkulunkulu uthi yena nxa sikhangele ilizwi lakhe akula lutho olumehlulayo. Nxa singayenza njengomprofethi u-Ezekiel, siye kuye ukuthi kambe Nkosi sisize ukwenzela ukuthi la mathambo aphile. Nxa sikhangele isizukulwane labantwabethu, ukhangele ilizwe lethu leZimbabwe, uyakuzibuza ukuthi kambe ikusasa yabo ingaphi khonapho. Amafactory avaliwe, ukhangele amaplazi ethu, akula kudla, sidinga ukudla phandle. Kodwa nxa uJehova engenela, uyakwazi ukukuphendukisa konke lokhu, abisele iZimbabwe esimeni sokuthi sibe lokudla, kube lemisebenzi, abantu baphile.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba, egama likaJesu sibeke ilizwe leZimbabwe esandleni sakho. Ilizwe leli kalivuke, abantu bakho badle, bakwanise ukusutha bekukhonza ngenjabulo. Amen.
Ake siyabonga ntungameli Gomo. Kwanamhla simalapha ke kuhlelo lwethu lwezindaba. Asihlanganeni singabaphileyo ekuseni ngo-6:30 AM lapho sizabelethulula indaba zesiNdebele. Ngolivalisemoyeni ngenjabulo ngokhiphi Dube.